So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ebuseni mhlaka 13 kuMvimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela.
Amakhuphoni kaso zancede lapho kungeka mkhona. Uhulumende umele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makhuphoni. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esiphande abuya azongena ngendlela efaneleyo.
Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuzaba licala ukwenza lokho.
Nxa kuthiwa iBiops ukutho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane, bathathe mbijana ipiece yekidney bahambelayo bayekhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani.
Idolobho leNew York ngolwesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo indawo eziningi eMelika sezivaliwe okwesikhatshana. Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela. Abagaya impopho bathi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubadingela umumbu phandle kwelizwe. Phezu kokubumba iqula elibona ngalolu daba, uhulumende uphinde wasungula uhlelo lokunikeza uZulu amakhuphoni okuthenga impupho ngemali ephansi. Wodwa udubo yikuthi lokhu ingatholakali leyo mpupho ezitolo. Emkambo wensitha lapho itholakala khona ibiza imali ephezulu, kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Council Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Yayitholakala impuphu lokho kuhlupha njengalokho kwakuhlupha endaweni eziningi sekuhlupha kakhulu okwedlula ngozibandlela. Ngokuba ukuze uthole impuphu udinga ukuba kube lo hulumende. Into engekhoyo okwedlula impuphu eZimbabwe nguhulumende okwazi ukunakekela abantu, okwenza ukuphuma lamacebo angenza ukuthi ilizwe livuke ngendlela efaneleyo.
Amakhuphoni ake akhulunywa nguhulumende ukuthi abantu bazawaphiwa benelise ukuthenga impuphu, ona ayatholakala yini, luyasebenza yini lolo hlelo?
Lubonakala kwezinye indawo kuthiwa bekuthengwa ngamakhuphoni lapha lalaphana, kodwa asonto encedayo. Amakhuphoni akhona athenga impuphu evela ngaphi? Into engekhoyo yimpuphu. Amakhuphoni bangaze babe nangobhiliyoni kumbe 10 billion kumbe 100 billion, into engekhoyo yimpuphu. Amakhuphoni kaso zancede lapho kungela mpuphu khona. Uhulumende umele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makhuphoni. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esiphandle abuya azongena ngendlela efaneleyo. Kodwa okwenzakalayo futhi abuya bona laba bantu amabele abethengwe ngaphandle afikele ezandleni zamasela wonala alezandle ezinamathelayo, bagayise impuphu bazibele. Abanye okunye baye kupha inkomo, abanye baye thinithini, ngamanyana nje amanye ayesabekayo phakathi kwesizwe, into okufanele ukuthi ngabe siyalungiswa kudala.
Lungalungisiswa njani lolu daba pho Ncube, ngoba abantu bathi lenzima bayalamba ezindlini la semakhaya lapha?
Okokuqala, ngilethemba abantu kuyokuswelakala kwempuphu khona lokhu kulokhu abakubonayo. Kumele bafunde isifundo esikhulu ukuthi ukhetho luqakathekile. Ungaphi ithuba lokuvota, uvota ngendlela ukhangele izinto ozifunayo, ukhangele abantu abangakupha lezo zinto. Ungavoti nje ukhangele inhlanyelo yanamhlanje, ifertilizer yanamhlanje, lerayisi yanamhlanje, ngokuba ngemva kwefertilizer, ngemva kwerayisi uzathwala nzima okuyokumangalisayo. Into edingakalayo nguhulumende ohlonipha abantu. abantu olesebo elihlonipha abantu okwaziyo ukuthi asuse icorruption lesi yahlala phakathi kwelizwe okwazi ukuyathenga amabele okwakhathesa akula mali yokuthi kuthengwe umumbu ngokuba umbuso ungamanga kahle akula muntu oletha izimali akula muntu ozohlanyela imali ovela ngaphandle ngendlela yokuthi ipolitiki yethu lamacebo kahulumende lezinqumo zikahulumende kazimanga ngendlela eyamukela osomabhizinisi abangalethi imali phakathi kwelizwe nxa imali ingekho impupha sezibe khona usizi luzaqhubeka lukhona phakathi kwelizwe
kublack market lapho etholakala khona impuphu ithengiswa malini
impuphu etholakala kakhulu ile vela ngaphandle iye yandile vele South Africa vele eBotswana iyo ngayithola ngabo 120 pondi kusiya phezulu nxa ube lenhlanhla usungathayisana le 100 kodwa kulapha ethengiswa ikhona le vela ngaphandle le yangakithi inxa ikhona uzayithola khona lapho ngabo 90 100 la kusiya phezulu kodwa kayikho vele njengoba ngisho impuphu yangkhona ungayithola lapha lalaphana eqo kodwa iyabe ibiza imali ephezulu kwale uhulumende ayibekayo angithi uhulumende wathi $70
umnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni lo Ntungamili Nkomo we-Studio 7 sehlulekile ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende ngalolu daba Uhulumende usevumela ukubhadala izinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuza kuba licala ukubhadala kumbe ukuthenga ngemali yaphandle kwelizwe. Kodwa imithelo yemisakazo amalayisensi intengo yamafutha izimoto lokunye okuningi sokubhadalwa ngedola leMelika. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kutshengisa ukwehluleka kokuvuselela umnotho kukahulumende lomphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Ncube uthe thatha intambo abanye bamncoma besithi ukhaliphile njalo uzavuselela umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kuTsheva.
Angiboni ukuthi yebenza ngoba uduko esinalo is not uduko olokuthi abantu akula mali lapha eZimbabwe. Uduko olukhona yikuthi abantu abala confidence ku-system ekhona khathesi, uhulumende ukhona khathesi. Yilo uduko esinalo. So ama-policies even engabuya, abantu abasathembi ukuthi uhulumende uyabathela iqiniso ngoba sebeubonile ukuthi uhulumende lo uyaqamba amanga from time to time. Uzakhumbula indaba yezintola ngo-2008, uzakhumbula njalo indaba yamabhondi. Uthi uhulumende uyaqamba amanga. So for that reason, angibona ukuthi imizamo le izanceda kakhulu.
Kodwa yena umnumzana Mthuli Ncube siyakhumbula ukubana engakangeni la kuhulumende ngumuntu wayesithi ibhondi nothi lihambe kodwa sengenile kasakhulumi la ngakho ubona njani
yilo uduku alalo elokuthi nxa esebenzele izanapf ivame uba nama-populist policies okuthi abantu babenze ngani bayathaba for a few minutes kodwa kungasebenzi lutho so ubona njengani yilo uduku aselalo khathesi elokuthi ama-policies asinika wona ngokuthi abantu bake bazuze i-relief okwesikhatshana nje kodwa uduko lungapheli uzakhumbula ukuthi uba umnankagwa ukuthi esirande siqala ukukhuluma ngama-subsidi ukuthi kuzaba ne-subsidi empuphu and so on so into ezinto engalezo ezokuthi i-policy position yezanup f ayiqaci ukuthi ihamba kanjani yikho osokumhluphi ubaba uMthuli ngoba imizamo yakhe yonke kumele njalo ivunywe i-politics bureau labanye ama-organs awe-political party kodwa kuyabe kungasebenzeli bantu kuyabesenzeli izanup f
kodwa yona imizamo yakhe singathi uyayenza kungangeneli uhulumende yini kakhulu ezinye iziphathamandla
ungakhangela uzebona ukuthi isandla sikahulumende sikhona ngoba ungakhangela even i-statement sakhe esayizolo ube futhi yena i-reserve bank ingangenela ku-currency stabilization le nxa when necessary so nxa i-reserve bank abantu bengenathemba nayo then uyakutshela ukuthi ingangenela ku-stabilize i-currency ye-necessary. So asabona ukuthi i-independence yengikhona e-60 abayibuzisa iyabe ingaphi ngoba abantu abasebekhangele ukuthi kuzaba ne-16 enta kodwa ngokubona kwami i-system leyo iyabe ingekho ngoba i-reserve bank isali lase-reserve bank siyasikhona sibili and i-reserve bank bayabe ngabona ukuthi khona labo leli eleZimbabwe seligubudeka ngendlela abangayifuniyo bengangenela or something like that. So into ezinjengalezo ezokuthi uhulumende wethu li-independent kodwa i-independence yangikhona singayiboni yikho okusenze abantu belahle iphepha.
Lo ngumnumzana Masimba kuchewa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe wekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese Nairobi kwele Kenya. Isibhedlela sempilo kobulawayo besifakatshelwe liqula lengcwethi kwezempilakahle ebezivela kwele Bilithane zizofundisa odokotela labongi ngokwelatshwa komkhuhlane wezinso kusetshenziswa ubuciko bakulezi nsuku i-biopsy le-peritoneal treatment. U-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula lengcwethi yezisebenzela esibhedlela se-Durban Bethon England belikhokelwa ngudokotela Nitin Cole emveni kokunxusa isizalwane seZimbabwe esihlala lokusebenzela eBilithane. Unkosazana Tosca Fairchild yena-ke ngumsekeli kandunankulu wesibhedlela se-North Staffordshire Combined Healthcare Trust. Unkosazana Fairchild uchasisa uhombo labo lweZimbabwe. Sokulezinye indlela zakulezi nsuku zokuhlula umkhuhlane wezinso kusetshenziswa i-biopsy ukuze kubonakale ukuthi kuyini kahle kahle okuhluphayo njalo isigulane singelatshwa njani okungenziwayo ezibhedlela zeZimbabwe.
Nxa kuthiwa i-biopsy kutho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane bathathe mbijana i-piece ye-kidney bahambelayo bayoyikhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani. Leyo nto abayenzileyo isile minyaka engafika 20 years ingakaze iyenzakale empilo, yikho bahambe bejabulile sibili ukuthi bakwanisile ukwenza lokho.
Unkosazana Fairchild uthi isibhedlela sempilo sidinga usekelo olukhulu njalo uzulu wonke kumele aphatheke ekuncediseni lesi sibhedlela umama ongakafiki esibangeni sokuthi awusalungiseki.
Sinesifiso sokuthi umsebenzi lo sibenze empilo siwenze okwesikhathi okungadlula iminyaka engu-5 sibuyele siyobona ukuthi kufundisa lokho abakwenzileyo balokho ebekwazi yini abakufundiswayo. Njalo banesifiso sokuthi bathathe uDr. Khajawu maybe lo sister Nkomo la kulo sister omunye osebenza kakhulu sibili khona phana esibhedlela usister Nkomo ku-renal unit ukuthi bababise ngapha e-UK esibhedlela seDurban bazobafundisa bebona ukuthi bengayenza kanjani.
Isibhedlela sempilo silo dokotela oyedwa owelapha umkhuhlane wezinso okuyinto emangalise iqula lengilandi ebelethelekele lesi sibhedlela. UDr. Shepherd Kajao nguye yedwa okhangele zonke izigulane zomkhuhlane lo empilo. Yena-ke ubonga incwadi zengilandi ngomsebenzi wazo wokuzofundisa abanye bakhe kweleZimbabwe.
We are grateful with the visit that we had from International Society of Nephrology.
Siyajabula kakhulu ngokuvakatshelwa zingcwethi lezi. Kusebenzekile kakhulu. Bafundisile amadokotela ayizikhombisa lomongikazi abalitshumi lanhlanu. Kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye labantu abalolwazi njengengcwethi lezi.
Unkosazana Tosca Fairchild uthi ingcwethi lezi zithinteke kakhulu ngezikubona esibhedlela sempilo lenswelo ezikhona njalo bakhalele ukuqhubela phambili besebenzelana labanye babo besibhedlela sempilo.
Kuningi kakhulu abakushotayo esingancedisa khona. Amadokotela lamanesi basebenza nzima. Abanye bangikhona basebenza bengagqokanga ama-uniform. Maybe singakhangela ukuthi singabanceda kanjani. Ikakhulu engibone ukushoda i-equipment lemithi. Ngisicela kakhulu ukuthi sibambane ukuthi into yokuqala sisebenze lo Dr. Corney, lo Dr. Kajawu ukuthi yini abakufisayo ukuthi sibancedise ukwenzela ukuthi i-renal unit yakubulawayo ingavalwa.
Ingcwethu ze-Britain lezi zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi athenge imitshina emitsha yakulezi nsuku njalo afundise odokotela indlela ezintsha ezingaduliyo zokwelapha umkhuhlane wezinso. Zithi njalo kuqakathekile ukusebenzisa indlela ezintsha ezalapha masinya umkhuhlane wezinso ukuze izigulane eziningi ziphephe, hathi ukuthembela kwelapheni ngomtshina we-dialysis. Kuphela yona ithatha isikhathi eside njalo imbadala yayo ingafinyelelwa ngabaningi. Imela yesitho 7, igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umnumzana Christopher Kotore owavuka ubhova wabulala abantu abagoqela isihlobo sakhe omakhelwane lomntwana owayeleminyaka eyisikhombisa lomunye owayelomnyaka owodwa owayebelethwe kanye lonina elusulu eBhinga umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esetheswa icala lokubulala. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umnumzana Kotore oleminyaka engamachumi amathathu owayefike kulindawo evela eGokwe utshele umantshi ukuthi wabulala laba abantu abahlanu ngoba wayetshona elephupho lapho ayebabona bemvakatshela belengulube besithusela ukuthi bazambulala lapho elele. Umantshi uthe umnumzana Kotore kufanele ahlolwe ingqondo ngodokotela ababili abazingcwethi kulokho njalo aphindele emthethwandaba mhlaka 24 kuyona le inyanga. Waxotshanisana lowesifazana wayebelethe umntwana emhlane wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo. Ubiko wabophela inkomo esihlahleni layo wayigamula yafa waphinda wagamula lenkonyane yayo. Wabotshwa esebuyele kulumuzi lapho athi ufuna umlilo wokosa umumbu wethusela amapholisa ayesesililweni amdubula enyaweni andubana ambopha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi beStudio 7 lani balaleli. Mina igama lami ngomama uNgangizwe. Ngikhathazeke ngomumo weZimbabwe ukuthi shua ababusi bazadlala ngathi kuze kube nini. Abakhathali ngathi ngisho la kancane abalandaba lathi ukuthi yini engaka ebenza bebe lenhliziyo ezilukhulu kangaka. Abantu bafa every day, abantu bayagula, akula muthi, akula maphilisi, akulani. Kanti ngabantu abanjani abantu abakhokhela iZimbabwe? iZimbabwe kulelizwe elinothe kangaka kodwa siye bengabayanga sihlekwe umhlaba jikelele ngenxa yabantu abalutshwana abaselfish. Hayi cha, ngiyabonga abalaleli lakini basakaza.
Unyoni, mina yabona into eyenzisa ubuhlungu ngendaba yokuba beloku beusiza emsakazweni lapho lawa bezani bekhalakhala besithi amasimu ukulima yokwenza ukuthi America ithathele ukuze khula amazwe alinywayo ukuthi America ngayo bathathelile ukuze iyabazonda. I-South Africa kuyalinywa umumbu ukhona esikudla manje suke e-South Africa wayengafakwa ama-sanction ngenxa yamasimu yabo. Bayenze i-land reform e-organized la bayephalamende kuyakhulunyelanwa eyabo yayibulala belungu isenzani kurechwa abantu kusenziwani ukuthi beyali besembusweni abazama ukuthi bebefake ukuthi yenze ukuthi bebe nama-sanction. Ama-sanction azi ukuthi kathi uzamara abekho wathathwa ngumuntu egelwa e-barbershop elizweni elikhululekileyo wanyamala lo muntu for good ondabanyane owafaka iblawayo lwa baningi mangaka amabhesi ayehluphuhlukuluza abantu ngo-2000 la komo uchuma nalo ugawule kathi unomgwadi beza besitshela istori asifunda kulalela istori zabo lezi kuyasenza uzikhuluma amagama amabi engakhulunywa emoyeni. Kodwa into engicela nje ukuthi abantu abanjengangakuthiwa mina nginechance yokukhuluma nabo labo America bengiyatshela ukuthi bethi izanu beyishaye nge-sanction izanu yonke beshaye i-membership esemakhaya beze beshaye nohulumeni wakhona maybe ungalunga ekhaya ngoba mabe ukuthi bayancengwa beloku besenzelwa angathi babakufakwa amagama abantu abayi-3 nje babe loku besibangela umsindo emsakazweni. Sifuna ukuza iindaba zabo zemkhuhlane wokorona la silethelwa onto ozanu la besifakele into yabo. Amen.
Mina udaba lami engangena ngalo lapha ngidaba lomkhuhlane lokhona bese ngikhalela elizwe lakithi laseZimbabwe kulo sizi ngakhulu ngalo ngenxa yokuthi izwe lisemqokeni ngendaba yenhlupheko abantu bathule nzima ma umkhuhlane lo ungangena elizwe laseZimbabwe kungala mithi yokuthi abantu basizwe abantu abalezimali zabo baphuma besiyasizwa emazweni angaphesheya so thina esingela mali uNkulunkulu ngaye engafaka isandla somusa bese kuthi siyevikeleke kulowo mkhuhlane alubuyele emuva luyamemetheka luyaphambili lolo hlupho olukhona leZimbabwe losizi kakhulu
salona masakazi bangazika eHabroni abantu besindebeleni bakamthwakazi ngicela bangizwe bengifisa ukuba abaphume entweni yokuncedisana lesitha ukuthi kungcwatshwa kugejwa amathambo abantu beGugurawundi bangcwatshwe baphume kukho bengasetshenziswa isitha onguye umabulala into le ifuze ibe nendlela yokuthi nxa kuqalisa ukugejwa kugejwa sokuthweni sokuvunyelwaneni xa ubungugebha ugqibela ugebha beseyangcwatshwa ikuvala ukuthi inani leliyana alibulalayo ligcine lingawelanga kugcine sokuphuma inani elincane nga ikhomishina leyi kayisiyo yesikhothamathe kokuqala kufuze umuntu lo akhulume ukuthi ngoba nguye wayekhokhela atsho ukuthi wathi abantu labana kwaba ngu-20,000 bangaki sazi inani labo abalibhala kuhulumende bengakagejwa babekwa endaweni ezingaki bale mephu yokuthi babangcwaba ngaphi na ngoba silabanye abadliwa izingwenya silabanye batshiselwe ezindlini baba umlotha kutsho ukuthi labo bazasala phandle bangasabalwanga ngizakhethwa sibe babili sibe bathathu siqamba ukuthi ubaba nangwana lo mali umami nangwana sibe sibabane sibe sibabathathu esigabeni sokuphelile kanti kulaba abatshiselwe ezindlini batsha baba yimlotha kula bathathwa bangcwatshwa emigodini ekhatshana anxenye phandle kamthakazi ngaseziyazinina leyo because funa ukuthi uhulumente aqala avume ukuthi bangaki lanxa inamba yakhe ingafanani yekhomishini eyakhipha ukuthi 20,000 ababo bangaki ababulalayo okokugcina ikugrawundi eyiye ayisebenzisayo ukuquma abantu ukubulala abantu ingaphi ngoba akusela five brigade lapha lelizweni iphila ingaphi ngalesi sikhathi labakhokheli bayo o-company commander bobani bani sibazi abantu labo kuhulumente ngakuvuma lokho kuyabe khanya ukuthi uzimisele sokungakuhanjwa kuyegejwa-ke kungcwatshwa abantu ngokutsha ufuna ukusisebenzisa abantu besindebeleni basivukenini njengoba sisebenzisile wathatha umhlaba wathatha into yonke yonke into namhlibiza umuntu wesitshonini abantu besindebeleni sisentuthwini nje ahla lutho siphephele emazweni siyahlupheka imisebenzi bayithethe yonke into bayithethe ibiza bona ngoba babevele bebulala abantu yokugrawundi befuna umhlaba kamthwakazi yikho sifuna ukuthi uhulumende le kaveza into lezoqala ukuze simncediseni ukugebha engasithuma ukuthi sigebhe nini kusasemasinyani kakhulu ngiyabonga
nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithande njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streama khona kanye lalabo abasilandelayo kemsakazweni erediyweni silothabisane Ncube silokhethiwe Ncube basivukisa silovodloza eshweti silo Ashton Svanda silo Musa Mazibuko othi livuka njani mamhlanga mtakagogo ngivukisele abakwamathema enkayi yes siyalivukisa ke omathema enkayi ithi ngibukele ngise Randburg lezulu liyana khona ngale u-analyze Ndlovu la uthi livuke njani msakazi lo Joseph Nyathi uthi livuka njani msakazi labalaleli be-Studio 7 hayi-ke liqhubeke lithumela imbiko yenu balaleli sizayitsha lapha ecingweni leyo engaphumanga libekezele iyeza kumalanga alandelayo okwamanje ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane amabandla amakhulu aphikisayo kwele Malawi, ele Malawi Congress Party lele United Transformation Movement asebumbe umanyano phambilini kokhetho lonyanga ezayo. Amabandla la yiwo awaphikisa umthethwandaba impumela yokhetho lomnyaka odluleyo eyalahlelwa khatshana ngumthethwandaba kwathiwa kufanele kube lokhetho olutsha i-rerun. Ibandla eliphikisayo lalo selibumbe umanyano okusobala ukuthi ziyabe zindala zombili. Abantu ababili babulewe ngolwesithathu ntambama eKenya esigabeni seMandera esiduzane leSomali, njalo omunye ulokhu engakabonakali kulandela ukuhlaselwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho abacatshangelwa ukuthi ngamalwecatsha awe-Al-Shabaab abokholo lwesimoslem olwedlulisa amalawulo. Umchayeli webhasi utshele iVoice of America ukuthi ibhasi yakhe ivinjwe ngeyinye imota, njalo wezwa umbhobho ukhala emaceleni womabili. Wabona abantu abangafika amathumi amathathu begqoke amayunifomu amasocha, bathi wonke umuntu aphume ebhasini ngoba badinga abantu abangasibo bokholo lwesimoslem labangahlali kuleyo ndawo. Abatshonileyo bacatshangelwa ukuthi bebesemoteni okuyiyo esetshenzisiwe ngamalwecatsha ukuvimba umgwaqo besebenzise umaquphula ukuyimisa. Ngakho obuleweyo obesebhasini. Amalwecatsha e-Al-Shabaab abelokhu elisana lohulumende weKenya kusukela ngomnyaka ka-2011 lapho eleKenya elathumela amabutho eSomali ukuthi ancedise umanyano we-African Union ukulwisana lawo. Okwamanje ke yebo ke okwenzakala eMelika namhlanje, idolobha leNew York ngolesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo sokulamachumi ayisitshiyagalolunye lanhlanu abantu asebehlaselwe yilo, lanxa kucatshangelwa ukuthi inani leli lingafika kunkulungwane eyodwa. Ngalokho sokungamiswa ukusebenza kwamabhasi, izitimela, njalo kube lama-curfew. Abantu sebexwayiswe ukuthi bengalahlekelwa imisebenzi, bexotshwe ezindlini, amabhizimusi avalwe, njalo lokudla kusilele. Emadolobheni eMaryland le-Ohio, izikolo zonke zizavalwa kwesikhatshana. Indawo yokuzithokozisa iDisneyland layo isivalwa. Abantu abasavunyelwa kuya edale leCongress leSenate, njalo imidlalo yebasketball layo isimisiwe. Yebo, lo ke ngukhuksman ehamba lo Madela Skobokhobo lo SF James wazwa besithi uzangikhomba. Siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.